Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMfumfu 2022 ngikeeps tobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bacithinga.
UMnumzana Saibeth Msengezi wabhanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubaleka indlovu leyo eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubaleke nendlovu leyo kulapho ahlanganele endlini athi yamubamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya useqhunywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Ina siyamazi.
Amabandla aphikisa asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. UMnumzana Saibeth Msengezi ofisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usedlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izo lokusihlwa eHarare ngabacetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseku High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsekenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngoSaibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshayiwe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethe ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bacithinga.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu okanye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu lele libusa iZANU-PF ukuthi kalenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khona okwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani isisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSaibeth Msengezi.
Khonokho kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khona okwakwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathethi ukuthi angayi-withdraw. Kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisa isibanzi. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esa-investigator. But ngikhetha ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Saibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa uthi abakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene ubebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya. Usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombe uthi kulusizi uba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uRobert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkhombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Sami ukuthi inhlanzi yebejini engene ku-island kwasekubuya indlovu yalifenyenada amanzi yena eku-island. So wathi yabona indlovu enye indlovu yase yamulanda ngate kade khona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo. Kulapho ahlangane nengwenya wathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yazebuya abanye kade bethinta nje. Yibo abamlamulayo bazeutosa amatshe ukuthi yimiyekele bayebakamdonsela phansi ngeni base sonke abantu betaxi babamtatayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo ngami ngiya ku-operation kaquma inyawo yangena isandla semsayide.
So baqumeni?
Unyawo lesandla.
Wo unyawo olulodwa?
Left side. Unyawo lesandla labantwana abathathu ngokuthi abathathu abangu-two then omunye wakhona ubalekela owesithu wakhona wabhubha kahlekho so kwehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangu-two ngiyasapota kodwa ayebehlekeziyo emfika ngikhazinye semnani.
Singathi-ke manje useyaphila njani kwina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke laba lapha kuzileleka okakhesi uhlezi lomama umama nkono sekhulile so kakhesi nguye-ke umuntu obekhangele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama nomntwana wakhe so kakhesi vele sekunzima ngisakwazi ukuthi ngabe siyedisa kuyolantu kodwa hanzi nzima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhesi wethi vele uncedo olufaneleyo endiwucelayo luningi kenye ngoba ama-cofis ankono esibhedlele esibhedlela imithi yabe njengoko kuthe ngingavele akuningi ukuthi singakukhanyela ukuthi labo abantu bedirectingedisa
sibe ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani?
Le emsebenzisi w7 254 7007.
Yiphinde njalo
w7 254 7007.
Umnumzana Christopher Mkombe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathabeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Ugawule usungula lingxoxo.
Onikita Mangela kathi bayanga bayangaphi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko esinelisi kubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenye izinto zayenzakalayo ezimbi konke ukufa kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempiko nale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kula kwezimbabwe akula kuthula.
Ndlovu nansinjani?
Ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa bengu-vice president kusenzakalo zalo uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi segugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-runoff wuye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcline bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni especially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
Baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli ngako uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sekunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti yindaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe batokube kusekusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwakhe njani kathesa sithini kathesa uMnangagwa sithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kubo akunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo kubo sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwenzakalayo kwakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
hayi ngiza kuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenziwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange arizane wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babaparada besuka lapha beganyulwa bequnywa izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe umgabe buye ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye u-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga kuhlezizokhuluma ngento ezinhle ezinjengomnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrata ama-birthday akhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya erozega yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bathi hhayi umongameli wenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
naso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sibambeni asivumeni khonapha lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kule nto zonke i-independence for the first time ibuyeyabuye emasebeleni asakhangele ezama ukuthuthukisa uzulu wemasebeleleni enjengezama ukwenza i-water project yena ixalisa ngani i-water project konke kwakuyizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kade sembusweni lowu kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibhilde up from kathesi siya phambili kodwa singagebha mangoba sikuthi ubani wayete bani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa asigadeni uMnangagwa upresident u-Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu Sangena usigaba esilandelayo siya sikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eleyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abe-Agence France Press babika uba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sikesizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wenzi bomandla
baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Sakumukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu ye akutsho nyanga enkulu. Sizokuthiwa ke kulabantu abakhonana besithi kumasuku induna ematopo kayizange ibukiswe kazange kwenziwe usiko. So kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye kunjalo sibili kutho ukuthi okokuqala ngingathi mina induna yamasiko, amasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi. Kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutho ukuthi isizwe sakhe umasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yamatopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho khonokho. Kube sokusithi layo umntwana yenalo aselemfakile ukuthi induna bamiyengile ngoba usiko luyabulala. Akasoka endawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko. Kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenze ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga uyise engabuyiswanga isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke indaba engazange ibukiswe kwakumele ukuthi ngakwenziwa mbani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakomasuku yena ngokwakhe akuvume khonokho atsho ukuthi angisoke ingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa. Ubuyiswe uyise kuqala mandula azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabe uyafuna ngabe kafuni izinto zisoze zimhambele kuhle ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi ke manje
isizwe sakhe selesikhonona.
Ye so pho kumele benzeni khonapha-ke abakumasuku?
Hayi bona okwamasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kula badala ezintabeni bona abakumasuku abaye badaleni babuze baxolise kwenziwe izinto zonke ngendlela. Babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, idula, idlilo, ikhozi, nentaba emnyama, efictory, kunye lakomanyango, kunye lo nebani layatshelwe khona le egokhwe ukwenze ukuthi isizwe sicoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke gqiba ngamafitshane ngolompo babangweni.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bamfake isintu siphi ukuba induna. Ngoba sebemonile yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko yikuyaphephisa ukuthi besingakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engathenziswanga ngosiko. Yikho engadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke lapha besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya okhona ngale-ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Athundeni umtshumayelo chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi kangithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ikubhema kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akulamsebenzi elizweni lakithi, imisebenzi yabo imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono nithathe lokho okudakayo. Okwesithathu, njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Lobo umuntu esesikolo, lobo umuntu esebenza kumbe ngikhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhana ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo, kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezi ndaba eziningi okugcina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kula abantu, kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu agcine esesejele esesemncane. IBhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, useselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho, kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho, lempilo yakho, lakho konke yikho khona, kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhaya sihlala emakhokhoba, kumbe ngikhaya sihlala ebenside, kumbe ngikhaya sihlala ekhaya, kumbe ngikhaya sihlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungubani lobani obiza igama lakho uyasinda. Okokuqala, wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu, usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena, Mahubo 119, uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. Nkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wezemidlalo uJoseph Njanjo usethulela okwenzakale namhla eZimbabwe lakwele Bhilitane.
Nansi impumela yemidlalo yeKhasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emidlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Manchester Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamo emidlalweni obusenkundleni eSakuba. Kuthi iqembu le-Capes United litshaye le-Triangle nge-2-1 emidlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. Welasengilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UChidema ngomunye wabaqeqeshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula ukuqeqesha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Khona ku-difficult but njengabantu bebhora and sadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChidema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChidema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esebe sibanika yona. Yeah, I think siyakwazi ukuthi sibagrume bebekhona.
UChidema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChidema.
Kulula ukusebenza labantu ababelizisa elikhuluma ilanguage yebhola terms of ukuthi nxa ekhuluma ebe-understand ukuthi lento eyikhulumela into engayo lami ngandidlala sasikhuluma soendi ku-easy ukurelatini i-message very fast kuma-players.
UChidema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChidema udlalela iqembu leMonumtapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngakathathi umhlala phansi uChidema udlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBitebridge athi leBorder Strikers kanye leTown United. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuba uhlelo lwamhlanje uthi sikhangele bese lazo umnumzana Sayibethu Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Lilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona laku-Facebook VOA Ndebele, laku-Instagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.